inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelelwe ukuthi izakwenza umhlangano oqakathekileyo kusasa, i-SADC Summit, ozahlolisisa okwenzakala emazweni atshiyeneyo. Abanye abantu bathi bamangaliswa ukuthi akusoze kukhulunywe ngokwenzakala kweZimbabwe okulabantu abathi babotshwa mahlayana kulandela ukutshengisela ababefuna ukukwenza emgwaqweni ngontulikazi 31 lonyaka bekhonona ngobukhohlakali lokunye okwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Thabisani Ncube olwela amalungelo kaZulu uthi ibandla leZanu PF lihlupha abantu eZimbabwe, ngakho ke bekumele kukhulunywe ngakho lokhu emhlanganweni lo.
Sisitele nzima manje, we don't know ukuthi kahle kahle kufuneka senzeni ukuba abantu benze ini, ngoba bahlukumeza abantu ngamasosha. Kumanje some of abantu babalekile ekhaya, hayi ngoba kuthiwa babale kuseyisimo sobunzima, ngoba sebefuna bafuna ukuboshwa namanye uma bengathi babuyele ekhaya bayaboshwa.
Uncube uthi akulalutho oluzaguquka elizweni nxa kulokhu kusabusa ibandla leZanu PF.
Singakhuluma kuze kuphume kotshonila ngaso kusikhuluma, as long iZanu isaphethe, as long sasehulumeni weZanu, government yeZanu isaphethe laphaya, akukho nto ezizoyilungisa and akukho nto ezotshintsha and akukho nto okuthiwa sizovuka itshintshi or injani, because bacabangela bona bodwa.
Lokhu kusekelwa umnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe othi akukhanyi lokwenziwa ngunkosikazi Baleka Mbete. Umnumzana Sydney Mufumadi lo mnumzana ngowakho Ramaphosa, izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ezisanda kuthekelela kwele Zimbabwe.
Besiwazi ukuthi ama-envoys lawa ahamba eZimbabwe, besiwazi ukuthi azokhuluma kanjani, besazi ukuthi akula mpumelo yaphuma, bazozama ukuthi njenge-ANC njengoba bezwana leZanu PF bezama ukuprethenda as if like bazothatha care of i-problem, but kungela lutho abazaluyenza. Sizwile ukukhuluma kwakhe, akulanto oyikhulumileyo ukuthi babuya ngesolution yethu. Bathi president uyozamake ama-decision, yes, siyakwazi ukuthi inkinga zikhona eZimbabwe kuzathatha isikhathi ukuthi ulungise ama-problems akhona. Isikhathi sesisamelene ukuthi ulungiswe, because we've been waiting ukuthi ama-problems la akhona eZimbabwe ye-address, but yena sitshela ngokuthi azo-addresswa certain time. Simile kudala, simile njengabantu baseZimbabwe, sifuna inkululeko, sifuna lathi sikhululeke.
Unkosazana Nokuthula Adonsi laye olandela ezombangazwe kwele Zimbabwe uthi kuyethusa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
The reason why abantu singekho obengekho eZimbabwe is because bashiya bevotile, bathi bevotile bona beZanu PF ba-disappoint abantu, abantu babona ukuthi babaleke bahambe baye kwamanye amazwe. Njalo ukuhlukunyezwa kwabomama yinto ebuhlungu kakhulu. Baningi abantu abahlukunyezwayo njengabomama bayahlukunyezwa, kodwa akula ungahambi uyoripota. Bagcina abanye bakhomisa le-suicide, bayabazibulala ngenxa yokuthi akula justice abayiphiwayo, akula nto ebuyayo. Kuyini abakwenzile? Khathi esinje siyakwazi ukuthengisa inkwa, asikwazi ukuthengisa inkwa thi. Bayenzeni njengelizwe? Kuyini abasenzele khona? Akuthi nanku kabakubambi. Akula muntu ololaka lo muntu, akula muntu ololaka leZanu PF, kodwa izenzo zabo abantu abalalayo. Kodwa so many years belokhu bedisappoint abantu.
Umnumzana Wellington Moyo okubandla leZanu PF uthi okwamanje akula nkinga kwele Zimbabwe, ngoba akula daba oluphanyuke kuhlangothi olubona ngezomvikela kuhlanganiso ye-SADC.
Ukubotshwa komuntu bengakwazi ukuthi there's a story behind anything. Athi mina ngitshela ukuthi ngiyabhala wathi ebezubhalayo ngepolitiki, ipolitiki ibhalwa day and night, kodwa kababotshwa wayi sibuze khona lokho themasterinda bona bayabona umuntu ebotshiwe sekuthi yeo uyahlunyezwa ngithi ngibona umntazi bafuna kuyekela kube semahlangeni amangazi, kodwa bona abantu nje behlangene sazi ukuthi umthetho ngumthetho.
Unkosikazi Barbara Danyanywa uthi kuningi okuhlupha abantu kwele Zimbabwe.
Kakhulu ezafayo zibulawa yiZanu PF, into eyaziwe ke ukuthi iZanu PF iyabulala and siyabazi abantu ababephambili kungezipurahondi ngomnangagwa noterensini lo silelo. So ukuthi umuntu uvikele ibandla ngenxa yokuthi wena ibandla lakho uyaga uyawusuta ebandleni nalelo, kodwa izihlobo zakho zijuleka, mina ngibona kuyinto edanisayo kakhulu. Sakuthi abantu balabahlala kale ngani abantu bonke laba abotshwayo bebotshelwa into ezombangazwe bephuma bengelacala. UJobu wangabotshwa waphuma engelacala, wonke umuntu abotshwayo baphume kuthiwa kabalamacala, kodwa bayahlukuluza emakhothi, banyiswa amabheyili, banyiswa nokudla ukuthi babethele ukudla, banyiswa nezinto ezifudumalayo, umqando kunje ubhodela kunje, banyiswa ukuthi bagqoke into ezifudumalayo. bese umuntu umthola sekuthuthe sikhona abantu laba abaphambanisa
inhlanganiso elwela amalungelo kwaZulu eZimbabwe lwa so human rights ithi kulabantu abedlula amathumi ayisithupha ababotshwa nguhulumende othi babefuna ukugenqula uhulumende kamnangagwa.